ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngomvulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNtulikazi 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabule singoba namandla lokumhlophela. Ngikwazi ukuthi babami mpumalanga ngawusaphila kumbe lokho ngale ngasebashona kodwa ngangiyakwazi ukuthumela na. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotha.
Bakhala abantwana abalabazali nezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi sombukazo wekukura hondi.
Ababusi bomdabuko akufanelanga batholakale esentweni zombusazwe. Ilungelo elilalo kancane ngezikhipha abayelilala elizibhokile. Ilungelo lezizibhokele ize lifelazo fanje lingabonakali izibhokile.
Induna lezakhamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Sekuqhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurongwe eMashonaland West lapho kuthawe kwalinyazwa ababandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabaqotshengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabachayo kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leTriple C kuward 13 eChipinge East. Abanye abachaywe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Ruizi abahlala eHurongwe. Bathi bachaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center. Bathi babikele amapolisa ngokubehleleyo udloko uthi utshaywe kabuhlungu eChipinge.
Sikentamu ndopha bakazondi bata mutshuli ngatende naye uvabandisunga amakhafsi uvandisa
bangibamba besithi bahambe lami bangifaka izankosi bangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yeRwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU-PF anoitwa Phemu Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcinisihlalo weZANU-PF uPhemu Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla leTriple C uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokho edetshela abantu ngapha eMandebeleni eKhezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwisandleni senxele uyabekhombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapolisa, ama-CIO, ama-teacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali. Akula ngitsho lomuntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangcusana abakaphula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKhezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sizokuthula.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Nxa sikhangele ama incidents la ayenzakalayo ayi violence atshengisa ukuthi iZANU-PF endala lokungatshintshanga ukuphuma ukukhishwa kwayenza umgabe kwakungakhitsheli ukuthi bamkhiphele ukuthi mubi kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya inkomo lezaphu after amaNdebele amaningi bule esebulewe nge-violence kubangwa amavoti lokhu kuyona le iZANU-PF silayo namuhla eningi maswabi ngoba sokuyeqelela kubantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitauze ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kwakukhulunywa ngomunye ukuba le-rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le-discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law, bayephandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwangu. So ekugcineni nxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu ku-Ward 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengo-Ward 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukukalela ngikhangelele ukubana kulama-key systems, izinto ezizo ezikhangelele ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhangele zemfundo, education, nanjo ukuthi education yokuqaleni singathuthukisa kanjani kathi izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele uSazini Ngwenya oyebandla leZANU-PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu nabathe sokhe siqhebaqhebana lapha labanzani bantekala bemphakazi labesisiyangazi bona ngibalanga futhi sihlangane hayi mina laluthando lokuthi singahlangana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa umhleli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lapha ndaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezethi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kazi siyangena ezethu ukuthi apase kumbe ahlole ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha. Kwatholakala ukuthi ibizwe lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu. Ngibona ngathi ngu-Ward 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko akufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lancane lezikhipha abayelilalo elizibhokile. Ilungelo lezizibhokeli zelifelazo phandle lingabonakali lizigolile. Nalakhipha sepolitical party. Lekhada lilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni okuphathelene nezokhetho. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usekhulume kaningi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukuxoxozela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elowagweru kobulawela kwezinye indawo zelizwe kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Bayaxabana abazancedisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagweru lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlala namapolice encitha awe-Central Intelligence Organization. Kobulawayo angabasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. UMnumzana Mason Hlalo ubefuna uba ngusene
wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuzi.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthetha abantu esingakwaziyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba nakho ngabathengisi bathola imali zefazi angazi iy'mali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni sentumba nenjube edalela ephalamende emele i-CCC uPhasathi Shawana Mdathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle uBulawayo lothando uBulawayo lokuthandana uBulawayo
ukutholelana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani sevumbu abahlali labasekeli bamandla leZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelu wabo edalela ephalamende abantu ukhithwe yifazi yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama
kubele kumenemene okube khona una namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kwamavoti la abe khona. Sinezinyembezi ezinkulu kakhulu asekwaziyazisulwa mbani ngo-MP wethu ohlungiswe wakhishwa esihlaleni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-CCC kuyena lowo okwanise ukuthi athole ama chance okungena.
Omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
U-Omega Sibanda ube yindoda akadizama ngoba nankwa amarigeshini asisalile ndlini nambondi kusabhutsha lokhalani.
Kukanti abe-CCC kulindawo labo basola ozamele leli bandla evungu kukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe betikaziwa ngabantu ngakho-ke kuzadlisa leli bandla. Unkosazi Grace Sithuma uyakufakaza lokhu.
Izani iyathatha vele iyathatha kubu-MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi, besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela iZANU-PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izani yabe isiyafoja ama-signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-CCC abameli i-CCC kuba nendaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe entweni yeZANU-PF landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-CCC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingene lomsebenzi we-ZEC, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuqampelela iZANU-PF. So ngakho-ke lokhu ngamanga aluhlaza ukubana ifazi nezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombukazi wekukurawundi etsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye nabasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka 1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokuchiswa kwabo ngesikhathi so umbhuqazo wegugura wondi yesigabeni sesalankomo umnumzana Nhlanhla Mlilo osale minyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye nabomakhelwane abachiselwa ezindlini yi 5th Brigade
awunjabulisi ngoba lamandla lokho ngihlophele angikwazi ukuthi kwabami umphumulo wami ngawusaphila kumbe lokho engabe ngisashona kodwa ngangiyakwazi ukulele ngabo kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodo
Unkosikazi Ntombana Sibanda osele minyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi uthi igugura wondi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye
lapha kwendini sachisela phakathi ngathi zithe asifomuleni umgubazini sibe sidubule phansi saphuma lozikhewu zabanye umama laba abanye badutshukela phandle abatshanga endlini badutshukela phandle sabaleka thina lobozikhewu onamphathi saphuma sabaleka azange ukuthi kukhona umntu wakwama basale besifo babazala khonapho
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ngcwaba linye uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo
basitshela ukuthi abafuna izaphu kabame ngapha abafuna izano kwami ngapha salayiniswa ababe sasikuzaphu sasibaningi sababaningi abezano baba ngatishwana
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owaye ngumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalelwa izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugura wundi
ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethuzayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane basela abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundana okuyanga isekufisa ukuthi kwenziwe sithi ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe
amazwe kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye National Transitional Justice Working Group wathi ukufakazi bokwenzeka etsholotsho kuyadabukisa
we see names of women and babies what security threats did they cause
esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sobudlwangudlwangu ababebenza kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni sibona amabizo abesifazana kanye lensane yibudlwangudlwangu bani ababenzayo umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini kasivumelani laye ngoba kwakuyisiga sobuqili
umandinde uthi ilitsheleli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabaningi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane umongameli Emerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Midlands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugura wundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 inani labantu ababulawa yigugura wundi lethulwa yinhlanganiso yeCatholic Commission for Justice and Peace lezinye umnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo semathebelele North uthi kunengi okuza kwenziwa ngohulumende lumende mayelana lombhuqazo wegugura wundi
sesingatshelwa yilokhu zinto sesingatshelwa
lezinduna ngoba sekuthi ukhokhelelwa ngubaba utsharumbira lezinduna zakhe le council of lokuzeni ezama-chief upresident wathi thina ama-politics we should be out of this thing ama-traditions they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Songena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kule minyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuba uza kuthekelela amazwe atshiyeneyo lapho azakhulumisana khona lenkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele-Ukraine. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ukuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcwethi zezempilakahle zithi noma bekhona abanelisa ukutshiyana lo mkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle, kumele beyenzeke i-detoxification. Eyinye yalezi ngcwethi uDokotela Nkululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa, kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama-drugs abe still iphakathi kwisistim yakhe, ngoba so far abantu that have quit they've been found to have traces of drugs in their system so many years, 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama-drugs. So there's a chemical reaction eyayenzakele. I-chemical reaction leyana iyenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues, so abe lokhu ekhona ama-drugs kwisystem yakhe.
Uqhubeke echasisa uDokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizwa lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under udokotela ama-drugs athatha a minimum of 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox, but also there's another program eyayimeleyenziwe iyokulungisisa ingqondo, because i-addiction yezithi umuntu arely kuma-drugs engqondweni yabe ngasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba batshiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizwa njalo egokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust uTawanda Murepa uthi ukulungisela abanye i-peer pressure lokuswela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhuba lo betshiyane lawo, kodwa lolu sizo lukhona.
Ezinengi ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela ingutsheni, iPhalenyathwa, iNgomahulu emaswingo leGweru Provincial Hospital zindawo ezalungiselwa abantu abagula ngengqondo, hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkathi kungesabisi, ethi abazali ababona abantwana babo belalolu dubo kodwa bengafuni ukuthi-ke baphathiswe ukuze luphele, balakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uKnowledge Ntende okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi sebesungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like asinikeze usekelo kubantu abanodubo.
Imere iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Wenze imidlalo iqembu leZimbabwe Cricket linikelana kusasa leScotland emidlalweni ye-International Cricket Council World Cup Qualifier kobulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni ye-World Cup kwele-India lonyaka. Sixoxe ngojabalolo loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo.
Umdlalo lo uqakathekile okwamagama lapho izatelelana khona leqembu leScotland, ngoba lalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe selithi iyadlala e-India lapho kunemncintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabeZimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lekhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni kwabhethe, thina sesesigcina. Ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa uma ngalingathi sitshise ngasinekisika ukuthi sithole ama-runs yokufika semini. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka ngesonto ukubana kube lesikhathi sokulungiselela imidlalo le, kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo ezidlala nePakistan. Ngabe babebuye bazodlalela la okwakhathi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye bebedlalela koBulawayo. Ngakho-ke besekujwayela iBulawayo ukudlula thina abanika. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona zani kuyaphumani kona
abadlali bethu labana okuthiwa ngama-batters esinandelele ukuthi hayi nxa uRanza loShane Williams loCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe abanye laba ungathi kuyabehlula ngenye indawo okumele siyinandelele yena leyani ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakuthi abadlali njengokukhangelela ukuthi bengizakwenza. Ngoba ungakhangela lanxa lapha abekudlala khona le-Nepal ukuthi kuthika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni laphana. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise e-bowling yona leya ukwenzela ukuthi sinciphise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.
Lo nguThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekoBulawayo. Ngowamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Ngithanda ukubingelela ubaba wami omzalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi, ubaba uMpofu. Ngibingelele nomama wami ongizalayo, umama Madube eBH 127. Ngithi ngiyalithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina ingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde bantu abami impilo yanamhlanje yesikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi umakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami. Ngiyabonga Studio 7.
Inkosi namadlahluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda lomfowethu uWilson Chuma loDebra Sibanda loMelusi Chuma loMeluleki Chuma.
NgingoBrighton Nyathi, ngihlala kuEvunkulo eLwagwelo kuwat 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLetwin Marisa unkosikazi wami. Ngithande nje ukubingelela uLavumo Chuma, Misheki Chuma, Mavis Chuma, Zebedi Chuma, lokhansela wami uVenemzi Yamagama, ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Labo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kuLaptop sikhuluma ngezomnotho. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngomthembo sithemba uKip Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.